akula nto embi ngesixwayiso leso abasenzayo, kodwa okubi kakhulu yikuthi indlela abakwenza ngayo. Uhulumende kumele afundise abantu, ayenze umkhankaso wokufundisa abantu ngezingozi ze-COVID-19, kwabantu bakhuthazwe ukuthi baziphathe njani, kube yibo abantu abaziphathayo ngemva kokuthi abantu bezwisise ukuthi kwenziwani, hayi ukuhlala sithwayelana izingodo sethuselana ngokubophana lento ezinjengazo nalezo. Futhi uzathola ukuthi kule corruption engayenziyo ukuthi bangaze bethusele kanjalo labo amapolisa abazayo kuma roadblock babe sebethatha amachance-ke ayisixwayiso leso esethuselayo esokuthi badizise-ke abantu. Uzathola ukuthi abantu abanye abazahamba abantu lapho abakhona kodwa babe sehamba bekhishe izimali emgwaqweni, yinto eyaziwayo yonke yasonto eyimfihlo eZimbabwe ukuthi amapolisa ema-roadblockini vele kungavele kungani kuyethuselwe kanje, babe sebethola amachance okudizisa bethathela abantu izimali. Uhulumende kafunde okungejana labantu, abantu batshelwe kuhle ukuthi hayi bantu sizalwane ekhefuleli senqabeleni ukuhamba endaweni ezishiyeneyo ngoba singahamba sizamemethekisa ubhubhane le-COVID-19. Akula muntu ofuna ukubamba umkhuhlane we-COVID-19.
Njengezinkonzo liyakwamukela lokhu yini ukuthi abantu benqatshelwe ngalolu hlubo, njalo labanye abasezikolo zema-boarding bengenelisi ukuthi beyethekelele emakhaya abo ukuze bayithokoza labanye ngekhefuleli
usisimo kasikho lula sekusigaba esithina yi-new normal. Ubhubhane lo-COVID-19 lukhona luyingozi, lanxa kumnandi sibili ukuvakatshelana nezihlobo lokuthi kunje sokuba kuseminyakeni ukuba senza ama-conference sibuthane sibe ngu-5,000, kodwa kade sikasenelisi ukwenza njalo ngenxa yokuthi isikhathi esikiso yisikhathi esinzima. Kodwa-ke lanxa kunjalo bekufuze ukuthi sikwenze ngenxa yokuthi siyazi ukuthi kule ngozi enjani. Ungaba lomzali ohlalethela ugodo ehlalethela isitrobho kuphela esethusela abantu, abantwana kabakhululeki ekhaya.